udlakela olukhona elizweni kathesi luyadanisa, kakumelanga lube khona yoba elizwe selikhangelela ukuthi kuye ku-referendum, kukhangelela ukuthi kuye kukhetha. Kodwa-ke ezilongezi kulezanu p f udlakela luzahlala lukhona, ngoba izanu p f libandla lodlakela. Yikho-ke njengebandla lethina siyakusole, umongameli umgabe uyalufuna udlakela, ngoba engalufuni udlakela ngayabakupha ngathi zokuthiwa bona labo bantu bathe bavalelwa ngalelo langa, bona labo bantu ngabancithwa ibheli bahlala bevalelwe. Kodwa-ke akona muntu obothwayo eluzathi ufuna ukuthula, kodwa abantu bakhe bebulala abantu bantu bengabothwa, kutshengisele ukuthi kusuka e-ofisini lakhe uvumelana lakho.
Amaradio athathelwa abantu anjani njalo ande okunganani?
Akhona lawo maradio ngoba inhlanganiso ezizimeleyo yizo-ke ezilawo ezinika abantu, ngoba abantu emakhaya kabenelisi ukuthi bathenga amaradio, abantu bemakhaya kabenelisi ukuthenga ama-newspaper. Yikho izindaba bazizwa kulawo maradio, kuhlanganisela-ke imisakazo nale sakaza engaphandle, lapho abantu abakhuluma khona bekhululekile, bekhuluma ngabakubonayo labakwaziyo. Kushaya ehola lesikhombisa, abadala emakhaya bahlala phansi bavule-ke imisakazo enjengabo-studio 7. Yikho-ke izanu p f efuna ukuwenqabeli, kanti umsakazo-ke ongayenzi lutho ngelaqala, ongeke ubulala umuntu, ongeke uyenzeni. Ukwesaba nje kwezanu p f, ukwesaba kwamagwala, ngoba sekhangelela ukuthi abantu bazaba le information, abantu bazaba lolwazi lezinto ezenzakalayo.
Sikhangela ukuthi i-studio 7 ngenye yemisakazo eqanjiweyo ukuthi isakaza ngokungekho emthethweni, njalo kusolwa le kusakazayo. Lina ngokulalela kwenu i-studio 7 lingathi kukhona kwenzayo okungalunganga?
Ngokulalela kwami u-studio 7 ibandla elithola ithuba elikhulu lokukhuluma u-studio 7 ngelezanu p f, uRugare Gumbo sihlala semuzwa malanga wonke eku-studio 7 ekhuluma. Yikho-ke liyaba i-studio 7 uyayimakhetha izanu p f, ngoba abantu babekhuluma bephendulana, akula muntu oyalelwayo. Ngaye ibandla lezanu p f alivunyele ukukhuluma, kwese zathi thina ayo ngumsakazi ongalunganga, njengeze-DC lapho amabandla e-MCC avunyelwa khona ukukhuluma khona ibandla lezanu p f kuphela.